Emathebelele and South kukhanya sibili hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owe-coronavirus. Abaningi sebehlala sibili ezindlini and labomthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahambi emgwaqweni. Nxa ngikhangele kakhulu edorobheni leGwanda lezi nsuku umuntu wonke uyazi ukuthi nxa u-1 esetshayela usangenwa emgwaqweni, izitolo sezivulwa ngo-9 zivalwa ngo wani and hayi uhamba sibili kunjani kulimited. So mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona baziprotecte bona laba abahlala labo.
Yona indlala injani khona ngapho esigabeni ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe? Siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezijiyeneyo, bayaluthola na lolu ncedo lezinsuku?
Lapho ke endabeni yendlala kunzima sibili, abantu kuyalanje emakhaya lapha, izitolo ezinye zivalile zonezo ezincane ekade zithengisa ezivulileyo, intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo. Ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i-2 kg yetshukela i-140 rtg. So indlala kunzima lapha emizini lezindlini, njalo laba kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima wokuhamba ukuthi besuke lapha abasuka khona bebuye ebantwini, njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla. So into yonke imile and lokho kutho ukulamba okumangalisayo. Siyathola amaripoti kuma-messages nsuku zonke emizwe elambayo, abanye bengasakwanisi lutho. Lapho esenelisa khona siyancedisa, lapho lathi esingenelisi khona siyaphonga yela bathi indaba yendlala inzima sibili emaphandleni emzini lapho.
Sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo se-Plumtree bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana baphiwe amakhondomu amabhokisi amane baceda ngosuku olulodwa. Kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini?
Kulaba bahlezi ePlumtree hayi ngeke ngatsho ukuthi bayafohla, ngoba sathi sizibuza kuminista le team yakhe esuka ku-healthy basithembisa bagqugquzela ukuthi laba abahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima, abavunyelwa ukuphuma. Ngoba sase sikuchilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebaningi kangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengena emphakathini kungaba yingozi. So thina basitshela basigqugquzela umhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso. Nxa kuyukuthi leyo ndaba yamakhondomi liqiniso sokuthi ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho, hayi sebeziboniselana bephakathi. Ngoba singazi njalo, ngoba njengomuntu engahlala ePlumtree but ngokuzwa kwami ngangizwe kuthiwa abakwanisi ukuphuma lokubuyela ngoba kule security.